Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolesine mhlaka 13 Ntulikazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungami linkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje iCPZ Bank yenze isivumelwane le City Council investment enganye 7 million silama stands eMahatchula East Middle Density silama stand ay 670 eMahatchula East.
Ikhansili yakobulawayo ilobelana isivumelwano sokusebenzelana lebhanga leCommercial Bank of Zimbabwe emsebenzini wokulungisa izitanda zokwakhela izindlu.
Pelu ukuthi abantu bakhone ukuthi basebenzise amakhono abo banikezwa uNkulunkulu kulokuthi baye becabanga ukuthi baphume phandle kwezwe baye kwamanye amazwe bafike babe ngama-criminals or bathi indulge in prostitution and all sorts of dirty things that they are doing outside the country.
Izizalwane zeZimbabwe zisungula umkhankaso wokukhuthaza intsha ukuthi iziphilise ngamathalenta ayo hathi ukugijimela kwele South Africa.
Uzulu wakomadlambuzi ePlumtree ukhuza umhlola ngemva kwesehlakalo somunye usobhuku okhitshelwe itranki ebigcwele ubulongwe babantu ngowafa wafa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo namhla ilobelane isivumelwano sokusebenzelana lebhanga leCommercial Bank of Zimbabwe emsebenzini wokulungisa izitanda zokwakhela izindlu eMahatchula East okuluhlelo olukhangelelwe ukubiza izigidi eziyisikhombisa zamadola i-7 million dollars. Kubika unompumelelo Moyo.
Namhlanje bekulilanga elihle edolobheni lakobulawayo lapho iBulawayo City Council ilobelana isivumelwano lebhanga leCBZ sohlelo lweMahatchula East okuzaqala ukulungiswa imigwaqo, impompi zokuthwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo. Umqondisi weCBZ kobulawayo unkosikazi Joanna Dube uthe bangene kusivumelwano leBulawayo City Council batshala izigidi eziyisikhombisa zamadola i-7 million dollars ukuze kwakhiwe izindlu ezingamakhulu phose ayisikhombisa.
Namhlanje iCBZ Bank yenze isivumelwane le City Council investment enganye 7 million silama stands eMahatchula East Middle Density silama stand ay 670 eMahatchula East. Nxa ufuna ukuthenga lesi stand, nxa ule cash yakho uyenelisa ukuthi uthenge, kumbe lathi eCBZ sile cash plus housing account yethu lapho ongenelisa ukuseva 50% yemali yestand ufuna ukusithenga, thina siza kunika enye i 50% ukuze uthenge leso stand ungabhadala i-loan leyi kweminyaka eyi-10.
Obambele umeya wedolobho lakobulawayo ukhansila Nomenhlabano uthe isivumelwano sokutshala imali yokulungisa izitanda size ngesikhathi esihle ngoba ikhansili ayilamali okwamanje.
Uhlelo leluzanceda abantu bakobulawayo ngokwehlisa inani labantu abadinga ama-stand kumbe izindlu, ngoba khathesi inani elabantu badinga izindlu lingu 110,000. So lokho siyawamukela kakhulu, njalo siyafisa ukuthi amanye amabhangi nxa engathatha ibanga elifanayo ukwenza iCBZ sisebenzeni sonke njengama-citizens akobulawayo siyehlise inani labantu badinga izindlu.
Umsekeli kamqondisi wezindlu ekhansilini yakobulawayo umnumzana Dr. Khumalo uthi iBulawayo City Council okwamanje ilabantu abazinkulungwane ezedlula ikhulu i-115,000 abamelele ukuthola izitanda kumbe izindlu ababhalisayo.
Okokuqala kumele ukuthi umuntu ebe registered ku housing waiting list e-ACT of Bulawayo. Unga register ke susiba lelungelo lokuparticipate kuma schemes e-council ajene. Siyathatha i-advert siyifake ephepheni sinxuse abafisa ukuba lezindlu ukuthi be-apply ukuthi bengene kuhlelo lokuthi bephiwe izindlu kusiya ngokuthi yiluphi uhlelo. Abantu aseberejistile okwakhathesi sebengafika ku-115,000.
Ububanzi bamayadi emzini weMahatchula East azaba ngamakhulu ayisithupha ama-square meter, njalo ukwakhiwa kwalomuzi kuzahambelana lokuguquka komumo womkhathi kugcwalisa uhlelo lukahulumende lokwakhiwa kwezindlu phansi kwezim asset. Kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho, iCouncil yedolobho lakoBulawayo iyehluleka ukulungisa izitanda zokwakhela izindlu osokudale ukuba inani labantu abalinde ukuthola izindlu likhuphuke. Ibhanga leCBZ lithe ingqe ngubani ulakho ukuthola isikwelede sokwakha kumbe ukuthenga indlu ngemva kokugcinisa imali ebhanga okomnyaka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eMahatchula East, ngingunompumelelo Moyo.
Ngesikhathi ezomnotho ziqhubeka zisoma kwele South Africa, izizalwane zeZimbabwe sezisungule umkhankaso ohlose ukukhuthaza intsha yelizwe lazo ukuthi iziphilise ngamathalenta ayo, hathi ukugijimela kwele South Africa. Lumkhankaso ozaqhuba uhlelo lwayo lwakuqala kuyona le impelaviki kobulawayo ugoqela ezemidlalo, ezemiculo, ukulingisa leminye imisebenzi yezandla eyenziwa ngabatsha. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukuma kwezomnotho eZimbabwe sekubangela ukuthi izinkulungwane zabatsha kugoqela labanye abangakaqedi isikolo bagijimele kwele South Africa bezodinga amadlelo alihlaza. Kodwa kukoma kwezomnotho kwele South Africa sekubangela ukuthi iningi labatsha laba bagcine sebebamba inkunzi, abanye bethengisa imizimba yabo ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Giyane Dube ukuthi umkankaso wabo lo uhlose ukupha ithuba entsheni eselizweni lokuthi ihlakulele amathalenta ayo emvelo iziphilise ngawo, hathi ukuyadinga olunhlupho kwele South Africa.
Ukuthi abantu bakhone ukuthi basebenzise amakhono abo banikezwa uNkulunkulu kulokuthi baye becabanga ukuthi baphume phandle kwezwe baye kwamanye amazwe bafike babe ngama-criminals or bathi indulge in prostitution and all sorts of dirty things that they are doing outside the country.
Omunye wabaqoqa lohlelo uMnumzana Enos Mlilo uthi ngempela viki bazaqhuba uhlelo lwabo lwakuqala lwalomkhankaso kuyona lesonto ezayo, lapho kuzaqhazana khona amaqembu ebhola labatsha ayisitshiyagalombili aphuma kuward 9 elokishini leMpophoma.
Sizaba lamhla ka 16 July this coming Sunday. And ama teams esilawo ngama teams afile to iBSSN which is Bulawayo Social Soccer League, and they are just trying to promote ukuthi Christy Boys isuke streeting through eSport. Wakathesi into ekhona ukuthi akula msebenzi awulani into esikuthanisa akathesi liboring.
Kunkulumo yakhe ayethule ngomnyaka ophelileyo uMongameli Mgabe kwakuthinta ukuthi iningi lentsha ikakhulu kwenemandebeleni bakhula belawo umqondo wokuthi baza kuya kwele South Africa, kanti ke leli lizwe lalo selibhekane lobunzima ozomnotho. Ngenyanga ephelileyo kuvele ukuthi nani labangasebenziyo kwele South Africa seledlule kumathuma amabili lesikhombisa ekhulwini. Ngakwelicele iningi lezalwane zeZimbabwe ziyakufakaza ukuthi amasela amaningi emalokishini eHillbrow, eBeria leUvele yintsha yeZimbabwe. Kuyafakazwa njalo ngabaningi ukuthi maningi kakhulu amantombazane eZimbabwe asakhulayo asephila ngokuthengisa imizimba endaweni eziningi ezenza lokhu kula malokishi. UMnumzana Dube uthi balethemba lokuthi umkankaso wabo lo uzakwenza intsha lethalente kwezemidlalo ukucula, ukulingisa leminye imisebenzi yezandla ihlale phansi ihlawulela amathalenta abo kube yiyo indlela yokuziphilisa. Uthi kakhulu kula mathalente ezemidlalo bazavuna okukhulu ngalo mkhankaso.
Sikhangelele ukuthi nama-scouters abuya kuma-team amakhulu, namanye ama-scouters abuya kwamanye amazwe afika athole ithalenti sikwazi ukukhiqiza omadinda nabo Peter Ndlovu nabanye abadlali bodumo basemandulo.
iningi lamaqembu azabe qoqozana kobhanyo emachubana enyathi elokishini lempophoma ngempela viki alenja iningi kakhulu esivele idlala kumncintiswano yebulawayo Social Soccer League. Umnumzana Mlilo uthi phansi kwale mncintiswano abayibiza ngokuthi Wafa Wafa Social Soccer Tournament usebona amathalenti amaningi azosizakala kakhulu ngalomkhankaso.
Ngoba bathola khona ama-peace job landline ngokuthi ungabancedisa. So I think i-social soccer athletes yiwe ngani ephethe abantu ngoba yikho lapho kuphuma khona into eziningi. So I just hoping ukuthi i-tournament le iza benefit abafana abancane lathi thina abadala so that we can achieve our goals.
Uthi ngaphandle kokusiza intsha ukuhlakulela amathalenta emvelo, lolu hlelo lokuzilibazisa kwentsha luzasiza njalo ukubakhipha entweni ezimbi ezigoqela ukudala amacala lokusebenzisa izidakamizwa. Melesulo 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kusehlakalo esithiye uZulu wakwamadlambuzi ePlumtree ekhuza umhlola kulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngowafa wafa izolo embuthanweni obubizwe izakhamizi ezithi sezidiniwe ngobuthakathi obenzakalayo kulesi sigaba. Kube lokufuthelana njalo kulumbuthano phakathi kwabo wafa wafa laba lamapolisa wona acine edubula umpopo emoyeni emizameni yokuchitha amakhulu abantu abeze kulumbuthano. Isisusa sendaba nansi. Izakhamizi zithi kulomunye ubaba owayesebenza esikolo semadlambuzi high owafayo onakanelwa ukuthi wafakelwa ekudleni. Phezu kwalokho kulabantwana besikolo abafayo labo ngendlela engacacanga esolisayo. Izakhamizi zicineke zibiza abantu laba abazithi bakhipha ontikoloji abazibiza ngokuthi ngowafa wafa ukuthi bazexwayisisa ngokutshona kukababa lo owayesebenza esikolo. Bazileke izolo bakhipha abakukhiphayo owafa wafa kodwa bathi sebezama ukuya endlini yomunye umbalisi owake waba ngumphathisikolo bathola ejamile wahle wabatshela ukuthi baphume baphele. Ubikwa esuke watshayela amapolisa ucingo asesizake engasadlanga nkotshana amapolisa esezochitha abantu ngokudubula umbhobho kodwa induna yalesi sigaba uChief Madlambuzi wayala ukuthi umcimbi lo uchitheke. Sixoxe laye uChief Madlambuzi wachasisa okunengi.
Ya kona sidlale kahle umdlalo but kusuke kwaba nama disturbance ngoba sesilapho sidlala kwabe namapolisa phakathi.
Angene njani amapolisa la?
Kukhanya ngani kulomunye usenior sebhuku obe engani kafuna ukukhitshela izinto zakhe. Ngathi iwafa wafa zibizwe ngabantu bevillage kube kwenzeke isimanga esikolo ukuthi kulomuntu owafakelwayo esikolo and then kulezinye izinto ezenzakala evillageni abantu abashutiseke ngazo. So abantu baplana ukuthi sibize iwafa wafa maybe zingasikhiphela lezo zinto ezimbi esigabeni. Bavumelana abantu bakwenza lokho.
Basebebuya ke owafa wafa kwazi ukuhamba njani?
Basebebuya owafa wafa balonda njengokuba okwakuyenzakele kwasekuqaleni. Bayafika lalapho kwaqala khona umonakalo esikolo. Uthi sekwenzakele kanjalo bangena esikolo okwakulolo head wayebambi ngaleso sikhathi.
Kwahamba njani? Kukhona abakukhiphileyo, bakhona abathakathi nabanukiweyo?
Kukhithiwe izinto ezimbi esikade sizikhangele ngamehlo but imase zisuka lapho zisetshenziswa ngezinye indlela zitshintsha.
Kuyini okukhithiweyo?
Kukhitha impondo ezinye ezingazaziyo ukuthi impondo zani. La manzi ukuthi angamanzi eframachina into emangazileyo mina ngikaze ngibona eframachina efileyo lapho eduze esingathi mhlawumbe bathethe khona lapho lawo manzi.
Kuthiwa ngamanzi awo eframachina njani?
Amanzi lana angabona bayagcoba bona amasebenzi into zabo ukuthi behambele emoyeni ngiyabona njengeflying machine.
Bangaka ababanjiweyo?
Hayi, bebebaningi but abantu bathi belokuganga bebebabili.
Bavumile ukuthi impela balokuganga?
Bavumile.
Ubonapho bebelani bebephetheni bona?
Omunye ukhitshe itranka elobulongwe babantu phakathi.
Imihlolo le, ubulongwe babantu?
Yeah.
Ute ekasisa watu busebenzisana ngumquba.
Hayi lo muntu kuthatha lokulongo sekwaloku engu village head ngiyabona ukuthi ufuna ukuthi labana abantu bemsabe ngoba ulongo lobo ngabantu belocal lapho aseli khona.
Manje ubulongo ebuye isabisa njani?
Akusho ukuthi kule ndlela angakuyenza ngayo ukuthi esabeke.
Lo yinduna uChief Madlambozi esixoxela ekhona le kwaMadlambozi lithiye kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo lapho esizaqhubekela phambili sicwayisisa ngalolu daba.
Ogu live talk lamhla kuhlelo labesifazane sihluzene bomama sixoxa ngenhlelo ezenziwa ngabesifazane abangamakholwa esiKristu okugoqela umhlangano omkhulu wabomama owe Women of Dominion owenzelwe lapha kwele Melika.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Obedume ngokulwela amalungelo oluntu wakwele China uLia Xiaobo akasekho. UJiapo obhubhe lamhla ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane yesibindi ubesele minyaka engamajumi ayisithupha lanye i-61. Intsha yebandla le-MDCT ithi izaqhubeka itshengisela phezu kokungaguquki kwendlela ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC olusebenza ngayo. Kubikwa kubotshwe ontanga abahlanu izolo lapho kutshengiselwa. Akwaziwa ukuthi bazasiwa emthethwandaba nini njalo lokuthi betheswa cala bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF, uMnumzana Joseph Chuma, endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT, uNkosazana Thabita Khumalo, onguye osungula lingxoxo.
Ontanga bethu kabaphathwanga kuhle ngendlela abayibona ngayo bona izeki ngodaba lokuthi bayebhalisa ukwenzela ukuthi bathole amathuba okuthi avote ngoba izeki lomthetho wabo bathi bona kumele umuntu abuye logwalo olufakaza ukuthi uhlala ngapi. Sonke siyazi ukuthi udubo lokusebenza kuleli lizwe yinkanakade yodubo esinalo oliqondane nabontanga. Iningi labo abalazindlu, abanye ngabalojayo, abanye basala kuhlala ngabazali. Nxa kuyikuthi labantwana baloje ezindlini afithi ezinye zikamne wethu ubaba uChuma yikuthi nje usebenza kuhle ambonti angabalisa, but abanye bayala ukubabhalela izincwadi ezikhombisa ukuthi bahlala khonapho. Njalo ontanga bona bathi kanti incwadi zokuthi zihlala ngathi zilani lokuthi ngelobisa ukuthi ngivote mina ngilesithupha esikhombisa ukuthi ngiwumzalwane waseZimbabwe ngoba ngasiphiwa nguhulumende waseZimbabwe. Kungani kungasetshenziswa isithupha kungaziwaba lo daba lobu bufakazi ukuthi umuntu uhlala ngathi?
Nanti udaba Mnumzana Chuma, uthini wena?
Ngiyabona udade wethu uyayibeka sibili indaba kodwa bese ngiphendukisa ngiliphendukisemuva kancane ubana asinazeleli ukuthi into leyi ibivele isenziwa lakudala lakudala. Nxa usiyarejesa ukuvota besivele sisithatha izincwadi zona leziyana ezokuthi noma uliloja uphi incwadi kube ulelolo umuntu ohlala khonapho naye ukuthi afaka kuthi hayi uvele uhlala khonapha. So yinto ebivele isenzakala asukuthi medokotha yinto esintsha kibo. Mbone ngazani maybe mhlawumbe into okumele ngabe siyayenza yikuthi thina njengamalunga awedani nephathende sikubone khonoku sikhangele kona singakubamba njani. Iproblem yokutshengisela enjenga ngamajaha nawo yilona basuke benze lokalokuthi kona mhlawumbe abanye babe besenza ngokweqiniso kodwa kusuka kungena abanye abenza ngokokudinga ezindlela ezokuphindisa zalokho okuthi azekuthiwa yikulutha
sebethisa izinto emgqaqweni sephabanisa abanye abantu abazenzela izinto zabo ezelanga khonapho yiko kushobe le problem kodwa nabona hamba yizinto okumele zihlambele phansi kulungiswe ngoba yinto ebevele ikhona lakudala.
Nkosazana Khumalo, kungabe liqiniso yini kakhulu ukubana bakhona ababebele njongo yokubhidliza?
Ngingakaphendula umbuzo wakho mne wethu othi ke ngiphendule udaba lokuthi udaba lobobufakazi ezincwadi ukuthi abantu bahlala ngaphi laluvele lukhona. Hayi bo, sivela dinga uzibuse sahamba sonke sayavota kasizange sibuzwe ukuthi sihlala ngaphi. Ngesikhathi kusoneso kwakukahle kuzani PF ngoba bona babekwazi ukuthi iningi labo abalandawo zokuhlala. Sahamba lezithupha saphiwa ngamakhadi okuyigreen okuwufakazi ukuthi mina sengilobisile ukuthi ngizanelise ukuvota. Ngazange sikumthe isiwele ufakazi ukuthi sihlala ngaphi. Namhlanje abantwana batho njalo ngesizathu sokuthi iningi labo kabasoze banelise ukuthi bathole lezo zincwadi ngoba iningi lawo khona ngabantu vele abavotayo ngabantu abalojayo. So sesikhangela indaba yokulutha le lokhe sababala saba yibandla le-MDC singena emigwaqweni sitshengisela. Akula bufakazi obukhombisa ukuthi sangena ezitolo sathatha izinto ezingayisizo zethu. Ubufakazi obukhona ngobukahulumende osebenzisa i-tear gas ethela laba ontanga abatshengiselayo ukuthi khona bona kabathokozi ngendaba yokuvota. So kasizikasale zitshontshe ezitolo zabantu abenza kutshontshe ngamapolisa ajikela i-tear gas bathele labantu abazimeleyo besenza imisebenzi yabo abayilanda emadorobheni. Njalo uhulumende kanti yena uzabathela ngentuthulo ehitshalo ebathelelani bona abantwana sebezamile ukuthi bakhulumisane layo izeki. Izeki kayizwakali igqila impande. So abantwana bakubone kuqakathekile ukuthi baphume ke bona benzeni bayetshengisela emigwaqweni ngoba izeki yala ukubalalela.
Nanto ke udaba uthini mnumzana ngalokho kuthiwo ngukosazana Khumalo?
Ngiyabuza udadewethu Sibili, kodwa njengoba ngithino ebuveni lapha into ekhona yokuthi nxa sinezikhalazo into enisei ukuthi bona wonke amalunga nalawo even ibandla le-MDC ibandla le-ZANU-P F kakhulu kakhulu bana bameleli babo edale le-parliament ngakube mina bengibona ngantu akuqathe lona ngabe ulutsha lolu olu-MDC lubizile amalunga abo edale le-parliament ukukhokas yabo njengebandla bakufaka sobala ke konoku abakhala ngazo.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-P F, ubexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Ukubhidlika komnotho weZimbabwe ngokunye kwezizathu ezibangela ukuhlukuluzana ezindlini ikakhulu abesifazana abatshaywa ngomgabo. Lo ngumbono wabantu abaphatheke kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni eluletulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Abantu laba bagoqela unkosazana Msawe Nkosi Ndlovu, umnumzana Sindiso Pepe lo nkosazana noMathemba Nyathi.
Khona ukuthi amadoda ofisukathi khona imuka balapha endlini zalalelwa konke ukuthi mama ugcina engasela kanti kutheni ukukhuluma kulokuthi uvele umfaka isandla. So iyakhathaza indaba leyo. Amazweni amaningi ehlukeneyo Sibili, ama-victim amaningi ngomama. Kube le ndaba leyo ukuthi susuke emendweni uzasiyangisa. Leyo ngiyabona ukuthi yiyo enkulu Sibili.
Sindiso Bebe, khonapha ecingweni kunjani?
Ngiyaphila babunjani?
Yes, akuphose nje 1 minute siyakunika.
Ungabona ubaba ehlukumeza umama uligwala. Uma ubaba njengenhloko yomuzi, uma ukhumbula iBhayibheli lithi lona ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba wasesenza indoda, umfazi wakhitshwa ebambweni lwendoda.
Lo mama ke kunoMathemba Nyathi ecingweni.
Bazabe bekwenza kudala mara manje kungani sokuqale phansi of which mina I believe ukuthi akukho right. Omama nabo banama malungelo because into ewonwe ngomlomo ilungiswa ngomlomo usangamshaya umuntu kodwa kungalungi lutho so ukushaya omama mina ngithi phansi ngakho
lapho lizwe unkosazana noMathemba Nyathi ohlala kwele South Africa umnumzana Sindiso Nyathi lo nkosazana Musa wenkosi Ndlovu bekuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni eliluthola kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Akesizwe udaba oluveza umbono kahulumende wele Melika.
Ilizwe le Melika liqhubekela phambili ngokuncedisa izwe kazi le Africa ukuthi lilwisane lamalocacha anjenge Harakat Shabab al-Mujahideen kumbe i-Al-Shabab. Okwamanje le Melika selibeke imali yokudinga inkokheli yamalocacha la alwisana lohulumende wele Somalia okuthiwa basebenza ndawonye lamalocacha okuthiwa yi-Al-Qaeda. Amalocacha e-Al-Shabab ajayele ukuhlasela amazwe anjengeKenya leSomalia lapho asebebulele khona abantu abaningi okumangalisayo abagoqela amasosha omhlaba wonke jikelele. Intatheli zindaba abanika abantu uncedo olushiyeneyo kanye labantu makhaza. Abanye abantu sebebaleke emzini yabo ngenxa yamalocacha la abulala ikakhulu abatsha labesilisa asebekhulile. Uhulumende weMelika ofakele inhlanganiso yamalocacha le izijezo zenoto njalo engavumeli ukuthi abantu beMelika basebenzelane lawo isibeke imali yokudinga inkokheli ye-Al-Shabab. Abadinga ngamehlo abomvu babalisa uFuad Mohamed Khalif, uFuad John Gala, uBashir Mohamed Mohamed, loMukta Robu. Abaza baveza bazanikwa izigidi ezinhlanu zamadola eMelika, $5 million ngalocacha linye ngalinye. Abanye njalo abadingwayo ngu-Abdullah Yarey, lo Zakaria Ismail Ahmed Kesi, owaziwa njalo ngokuthi nguZaki Madobi. Ozaveza laba ke uzathola izigidi ezintathu zamadola eMelika, $3 million. Ele Melika lithi kalisoze liveze abantu abalinika umzila wokuthi babambe amalocacha la. Nxa kukhona ofuna ukubikela uhulumende weMelika ngalokho akudingayo, hamba esigodlweni seMelika kumbe uthumezele umlayezelo wakho ku-email address ethi rfj@state.gov. Ngizaphinda njalo, rfj@state.gov.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Thina
Amambazwa mnyama egqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje esithi singabantwana abancane abahlala eThempelini. Ukuziqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
I-council yakoBulawayo ilobelana isivumelwano sokusebenzelana lebhanga le-CBZ emsebenzini wokulungisa izitanda zokwakhela izindlu.
Uzulu wakwaMadlambuzi ePlumtree ukhuza umhlola ngemva kwesehlakalo somunye usobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngowafa wafa.
Silugqiba lapha uhlelo igama uChris Gande lelayo.
Lo ntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.